Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 10 ngkwenkwezi 2022 ngiphakisele Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
umlenge kumele ebethe imithoko yakudala iphendule emgwaqweni so that it complements every solution yokuthi abantu bekwazi ukuhamba kungelankinga yokuthi uhulumende kumezeleka imithoko yakudala before COVID.
UZulu ukhuthaza uhulumende labakumsebenzi wokuthwala uZulu ukuba badinge indlela zokuqeda udubo lokusilela kwezimota lamabhasi uhambisa osolubhahile elizweni lonke.
Sikhethi nasizovula leyo platform ukuthi batshengisele ukuthi bezwa njani ngobunzima lwabahlangana nabo ezikolo, ngoba sesibona ukuthula kusoze kuhlonge kulethi umahluko. Kunini sithule, kunini sihlezi phansi, so sithi nabangaye esikolo bahlale phansi. Yindlela ukuthi ngokokuqala asontiyokuyela ngendodwa ilanga lokuqala ukuthi uzothatha iminyaka emingaki or amaviki amangaki or amahola amangaki. Lokho kuzadithemayinwa ukuthi i-response yabantu labo kumele balungisele indaba zefisi bazake phendule kwanini.
Abafundi abaqhuba izifundo zaphezulu elizweni bathi bajabuliswe kakhulu yikuphumelela komkhankaso wabo owe-shutdown Zimbabwe ukutshengisela ngokungayi esikolo lasemsebenzini oqhutshwe izolo. Ingcwethi ezihlaziya ezomnotho zithi amanyathelo ethulwe nguhulumende sithi ngokulungisisa isimo somnotho welizwe aza kwenza isimo lesi sonakale ngamandla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. UZulu ukhuthaza uhulumende labakumsebenzi wokuthwala abantu ukubana badinge indlela zokuqeda udubo lokusilela kwezimota lamabhasi okuhambisa osolubhahile elizweni lonke jikelele. Lolu dubo luqale ngokumiswa kwemijova ekuqhamukeni kwe-COVID-19 ngomnyaka ka-2020, lapho uhulumende abeka umthetho wokuthi bonke abafuna ukuqhuba lowo msebenzi kumele babhalise ukuba basebenze bephansi kwenkampani kahulumende eye-Zupcom. Iyintethele izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ensukwini esanda kwedlula, iningi labezimota ezithwala abantu bagcine sebephuma kusivumelwano sokusebenza phansi kwe-Zupco bekhala ngokuthi imali abavumelana ukuba bazoyithola bengayitholi. Besithi lalapho bezithola lezo mali zingasabancedi ngalutho njengoba ziyabe seziwile isisindo nxa uqathaniswa ledola leMelika. Lokho kwenzakala njalo ngesikhathi amapholisa esesungule umkhankaso wokubopha abezimota ezincane labamabhasi akade ezethwala abantu bengelamvumo ngoba bengekho phansi kwesivumelwano seZupco. Omunye wabameli bezigaba edalela ePhalamende labatsha iJunior Parliament emela isigaba seNorton ukuda kwashe madziwa uveza ukukhathazeka kwakhe ngalolu daba.
Affect their performance in class because they will miss the first periods. If they are in the morning session, it will be assured that they are going to miss the first lesson and the second lesson, for they will come to school around 9 o'clock. When we are supposed to start lesson at 7 o'clock, so they are missing out a lot.
Ukuzosiphambanisa ukufunda kwabo eklasini njengoba bezolahlekelwa zimfundo zakuqala zikuseni kusitsho ukuba akasoze aphatheke kwisifundo sakuqala lesesibili, ngoba efike esikolo ngabo-9 yena umuntu kumele aqale ukufunda ngabo-7. Ngakho bazaqhubeka belahlekelwa kakhulu abafundi.
Okusekelwe ngowake waba yisiphathamandla senhlanganiso yezifundi zemakolitshini lemayunivesithi eyeZimbabwe National Association of Students Union ZINASU uJingani Shoko.
Uhulumende kumele ebethe imithoko yakudala iphenduke emgwaqweni so that it complements every solution yokuthi abantu bekwazi ukuhamba kungelankinga yokuthi uhulumende kumele ebethe imithoko yakudala before COVID.
Omunye wabasebenzisana labenhlanganiso yabatsha eye Youth Advocacy for Reform and Democracy YAD uStephen Isibanda laye uthi makudingwe indlela zokuqeda lolu dubo.
Uhulumende wayezama ukuthi wayecabanga ukuthi uzakwenza into enhle kodwa esingakusho ukuthi wehluleka. Amakhombi abenceda kakhulu, amafutha okuhambisa bedubha kodwa amakhombi abetholakala, i-transport ibe-easy. Umuntu bethina ngicabanga ukuthi kusuka lapha siyaphuya point B, from point B to point C beyokuhambeka. Kodwa kwamanje umuntu kasakwanisi ayibona izihlobo zakhe, ayibona abangane, ayibona abagulayo, lanqala engagula ebusuku ngasenelisa ukubanayo esibhedlela.
Uhulumende uthi kunengi akwenzayo ukululungisisa udubo lokusilela kwezimota zokuhambisa elizweni. Osaphethe isikhundla sokukhokhela inkampani kahulumende ethwala uZulu eyeZupco, umnumzana Evaristo Madangwa, utshele abephephandaba leSunday Mail ukuba sekuzosungulwa isitimela esihamba emini ukuthwala abantu ukwehlisa udubo lolu. Ngomgqibelo umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise uZulu ukuba abakumsebenzi wokuthwala uZulu sebezavunyelwa kusimo esasiyiso kungakaqhamuki i-COVID-19. Kodwa lokho kuyekethiswa kwemithetho ukuba abemichova labamabhasi abasebenza bezimele baqale ukusebenza ngokusemthethweni, esithi kuzokwenziwa ngemva kokuba uhulumende esebeke iziqondiso ezizolandelwa zokusebenza kwabo, njalo akachongo ukuba lokho kuzaqala nini njengoba abantu lokhe bebhekane lodubo ukuya emsebenzini kanye lokuphindela ngasemakhaya sebechayisile emsebenzini. Iningi libonakala lihamba ngenyawo imango emide kumbe beminyezelene emabhasini aweZupco amalutshwana ahambayo. Abanye sebeze belahlekelwa imiphefumulo ngokugada izimota ezingela mvumo ezigcina zigijinyiswa ngamapholisa kudala ingozi zomgwaqo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Abafundi abaqhuba izifundo zaphezulu emakolijini lasemayunivesithi bathi bajabuliswe kakhulu yiphumelela komkankaso wabo owe-shutdown Zimbabwe wokutshengisela ngokungayi esikolo lasemsebenzini oqhutshwe izolo ngomvulo. Injongo yalokhu kutshengisela ibe ngeyokuveza ukukhathazeka kwabo ngokukhuphuka kwendleko yezifundo lentengo yento yonke elizweni. Umkhokeli wenhlanganiso yezifundi eye-Zimbabwe National Students Union, umnumzana Benoni Ncube, uthi bazaqhubeka betshengisela ngendlela ezehlukeneyo uhulumende aze alalele izikhalazo zabo. Uncube uchasisa kabanzi ngalolu daba kungxoxo ayenze lo Mike Obe we-Studio 7.
Lapha lihlangana labantwana besikolo bekhuluma betshengisela or belazisa ngobuhlungu abahlangana labo bese kufundeni emayunivesithi. So thina njengenhlanganiso ehlanganisa ama-students wonke afundayo, sithe thina sizovula leyo platform ukuthi batshengisele ukuthi bezwa njani ngobunzima lwabahlangana labo ezikolo, ngoba sesibona ukuthi ukuthula kusoze kuphonge kulethe umahluko. Kunini sithule, kunini sihlezi phansi? So sithi nabangayo esikolo bahlale phansi. Yindlela ukuthi ngokuqala solanga asontyokelangeni lodwa ilanga lokuqala ukuthi uzothatha iminyaka emingaki or amaviki amangaki or amahola amangaki, lokho kuzadithemayinwa ukuthi i-response yabantu labo kumele balungise lezi ndaba ze-fees bazabe bephendule kwanini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ikhuthaza abasakhulayo ukuthi babe nengxoxo ngohulumende, ikakhulukazi ngesikhathi esinje whereby you guys njengabasakhulayo likhanya litshengisele ukuthi hhayi alithabanga ngalokhu okwenzakalayo elizweni. Lige lazama na ukuba le ngqopho lohulumende.
Akunzima ukuthi nasiphonge usondela kuye. So esikwanisa ukwenza ukubhala incwadi lakhona konke esikwenza ku-social media and sasikwenzile. But yena akakatsho even kanye ukuthi adobhe leyo foni yakhe athi bengicela ukukhuluma lani or asikhulume bafana or wathi asenzeni sososo, hhayi uthule. Kodwa ngabuke wafika watsho ukuthi asikhulumeni, asali ngoba siyazi ukuthi i-power ivela ngaphi, lokho siyakwazi. But yena ukuthi athi sikwisenele sokubuya kwi-ofisini yakhe sibuye soqoqa ukuthi ambonde ukuthi singaphenduka siphila nxa singahamba khona. But yena uyenelisa ukuthi athi sebone lokhu asibize and siyenelisa ukuhamba gladly singala problem.
Lifisa ukuba nempumelelo enjani lisebenzisa umkankaso lo we-shutdown Zimbabwe?
kule zinhlungu eziningi ezihlupha ama students kule ndaba ze rental because ama izikole azisenelisi ukugcina abantwana phakathi but zilokhu zithatha phela zibangenisa ezikolo so bagcina siya rent ezindlini phansi sesibhadala ama rent amakhulu ukudlula even sona isikufisa ngkhona kumele sisibhadale lesi so sifuna ukuqala ukukhulisa indaba ikulungisa indaba le ama rentals ngoba la indaba ya ama rentals izinto ezi under of ministry i housing iyakwanisa ukupheka ukuthi nxa lisagcina abantwana bethu so gcina ni rentals la sibuye kwindaba enzifisa yebo siya understand lizwe lifile angeke sithi nabehlise isikufisi kuze kufike leli nani lapha eliphansi asithi noma kusala abafake ezinye indlela zokuthi senelise ukubhadala ngesikhathi esenelayo ngoba le imali abayidingayo iholo labazali bethu alifiki half yana le imali abayidingayo okusho ukuthi bona nabecabanga kuhle kuhle kumele bathi ukuthi alright khupha engaka ngenyanga ezingaka wenelise ukuthi nxa usubhala ubusubhadela kumbe bathi hayi thina sizabamba ama results akho wena uzacina ubhadala imali yethu nxa usufuna ukuthatha i-certificate but bona bayakutshela ukuthi uthi uvulela muhla ngemva kwamaviki amabili bathi awukakhuphi le imali esiyifunayo so wena sokumele uphinde sibona ngani lokho akulunganga given ukuthi yibo abanikazi belizwe and bayakwazi ilizwe abalibusa limi njani
mhlaka 10 ke bakhona abanye abontanga abathi ababuza ikakhulukazi ku social media bayabuza besithi okay yebo siyajengisela mhlaka 9 mhlaka 10 ke if there's no desired result bona kumele bayenze
I think sokufika isikhathi sokuthi abantwana bazifisise ukuthi into le esiyenzayo asiyenzeli omunye umntwana uyazenzela wena wedwa lawe as a student because noma ukwanisa ukubhadala I assure you kusiyadlula ama semester lawo buya yacinga sakwanisa so thina sithi umhlakanani ngokuqala lawe as a student ungabona kungalungiswanga leyo ndaba phomhlakanani ungabuyeli eklasini until kuze kulungiswe ngoba the moment uyeli yakhwela futhi and ukhangele ukungabi fake khona wena ungahamba umunye engahambanga esithi wena usuyena esithi umela abanye wena usuhamba uyofunda mhlawu usehlula wena ukuthi ufunde ubona ngani ngubani ozabuya futhi azokuncedisa wena sokungumukhalayo
umnumzana Benoni Ncube umkhokheli wezinaso limuzwe ixoxa lapho ecingweni lo Mike Obey we Studio 7 eseHarare uMike uphinde waxoxa njalo lo mnumzana Nyasha Gwazemba olwela amalungelo abasakhulayo
uhulumende kamnanga kwasesizamile ukuthi sihlale laye phansi sikhulumisane laye ungakhanyela iminyaka edlulileyo ama-teacher I think sebehlalisane lohulumende kamnangagwa more than 10 or 15 times ama-nesi last time bazama ukuthi bahlale phansi bakhulumisane lohulumende kamnangagwa kodwa ama-nesi acina esengahlukunyezwayo sebechaya sebegiginyiswa babutshwa abanye sokwehlule ukuthi sizame ukuthi sihlale phansi lohulumende kamnangagwa sikhulumisane laye sokwehlule ukuthi sifike ukuthi sikhulumisane nini inkosi sithi hayi sesisokwehlule ukuthi sikhulumisane kungangcono si-exercise okuse i-right yethu okubhale ku-constitution yelizwe ukuthi hayi sile right yokuthi singene emgaqweni sikankase sokuthi sihlale ezidlini zethu singaphatheki ku-anything eyenzakala kuleli lizwe until beze bebone ukuthi for sure abantu sebethi
njengosakhulayo kuyini okwenza ukuthi uqakathekise ukuphatheka kulo mkankaso
okay okungenza mina njengosakhulayo ngiphatheke kulowo mkankaso ikuthi sengibonile ukuthi intsha yethu eningi abakaze abasebenze abakaze bahole yona i-payslip kabayazi ukuthi imali ibanzi ithathwa njani kwi-ATM abanye bakwazi ukuthi babe bethunywa ngabazali but bona intsha ayikaze ikuthole khona lokho abanye sebeze begwanisa 30 to 40 abanye sebeze begwanisa 29 years abakaze basebenze so ukutshona sisithi sekekele ukuphatheka kulowo mkankaso kuyasipisela emuva njengentsha sokugcwele abantu nje kuphela amantsha yonke ibhema ama-drugs so at the end of the day kungangcono sitshengisele njengentsha siphatheke kule shutdown ukuze uhulumende wethu abone ukuthi abantu abatsha sebediniwe
umnumzana Nyasha Gwazemba ngolwela amalungelo abasakhulayo limuzwe exoxa lapho ecingweni lo Mike Obe we-Studio 7 ekobulawayo Kulive Talk kuhlelo The Connection uMike Hobe weStudio 7 namhlanje uxoxa labatsha ngenhlupho ababhekane lazo okubenze bagcina beqoqa ukutshengisela okwe-shutdown ngomvulo okuluhlelo olukhokhelwe ngabenhlanganiso yezifundi zemakolitshini lasemayunivesithi eyezinasu. Ingcwethi ezihlaziya ezomnotho zithi amanyathelo ethulwe nguhulumende esithi ngawokulungisisa isimo somnotho welizwe azakwenza isimo lesi sonakale ngamandla ngoba amabhanga esevinjwe ukunikeza izikwelede. Bathi lokhu kulakho ukubulala amabhizimusi amaningi ngoba evele esehluleka ukuthola idola leMelika emkambo owafakwa nguhulumende. Bathi njalo amanyathelo azajezisa uzulu ukwedlula wonke umuntu. Ubathabele Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende wethule izinqumo zokuzama ukuthi ahlenge umnotho welizwe kanye lokuthi idola leMelika litholakale lula. Kodwa iziqondiso lezi zisolwa ngabaningi okugoqela abenhlanganiso zabosomabhizimusi ezinjengabo Confederation of Zimbabwe Industries, i-CZI, abomanyano wamabhanga oweZimbabwe Banks Allied Workers Union izibhawu, labanye bethi lokhu kuzakwenza uZulu athwale nzima ngamandla. Zithi njalo ukuvimba amabhanga ukuthi abolekise imali kuzaphehla ukusetshenziswa kwemali ngaphandle kwamabhanga kwenze ukuthi amabhanga akhweze imithelo yokusebenzisa ibhanga ngoba esethathelwe indlela zokuthola inzuzo emsebenzini wawo. Lokhu kubikwa njalo kuza kwenza amabhizimusi ehluleke ukusebenza ngoba engasenelisi ukweboleka imali emabhanga okuzatshiya uZulu ofuna ukweboleka imali yokwelatshwa kumbe eyokubhadalela indleko zezikolo esebunzimeni obungadala ukulahlekelwa impilo. Umnumzana Thabo Ndlovu, ingcweti kwezomnotho, uthi abantu abathola izimali ngaphandle kwamabhanga balakho ukufihla imali zabo.
Esokukhweza ama withdrawal charges or ama transfer charges awe manostra account. Mina mbona ngazathi lesi siza affecta kakhulu iavailability yemali. Lesikhathi esingathi khona yi disintermediation, abantu bengasasebenzisi ama bank. Let's not forget ukuthi bulk of our money or foreign currency silayo, it's coming from ama remittances or imali ezivele eGoli, abantu abasebenza eGoli. I-cash lay it's still not in the formal system. I-cash lay izangena njani ku-formal system? Ingena nxa umuntu lowana engangena isitolo ethenga, isitolo sihambe siye e-bank. Kodwa nxa sokulama punitive charges, isitolo sizaba motivated ukuthi sifonele u-supplier simtshele ukuthi hayi mina ngiyakubhadala imali yakho iyi-cash. Kutsho ukuthi khona i-supply yemali on the interbank market is then affected. So
uNdlovu uqhubeke elandisa ngokunye esokungenzeka ngenxa yesinqumo sikahulumende.
Singakhipha i-dual currency kutsho ukuthi akula chance ukuthi i-forex ingene ku-formal market. Nxa singayenza i-monocurrency kutsho khona ukuthi abantu bazabe be-forced ukuthi betshintshe imali yabo whether bayithethe komkhulu bayithethe ngaphi. Nxa ule-forex yakho uzaba forced ukuthi uyitshintshe i-forex yonaleyo uthole i-dollar. Okuba khona ukuthi kuya increase i-demand ye-dollar ngoba lwana layo osethole i-RTGS uzafuna ukuthi khona kwanise ukuthenga i-US. Kodwa konke lokhu kuzadiphenda ngokuthi uhulumende yena ngokwakhe uzimisele kangakanani ukuthi elandele izinqumo asezifake khona kahle.
Umnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi kwezezombusazwe, uthi izimiso ezifakwe nguhulumende zilobunzima kakhulu.
Iye kuyazwisiseka ukubana abanye abantu kade sebephambanisa khonapho sebeboleka imali bese besenze lokho abathi i-speculations bethole imali eningi. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi kwesinye isikhathi nxa kule gundwane endlini kuyabe kuqakathekile ukuthi singatshisi into, kuyabe kuqakathekile ukuthi igundwane linjani libulawe. Ngisho ukuthi bonazani nxa amabhenki nxa ngasakwanisa ukuthi aboleke abantu imali, aboleke amabhizimusi imali, amabhizimusi amaningi azakufa ngoba kade dinga sibili usekelo kumabhanga ukuze asungule aqhelise amabhizimusi. Lo hulumende la uthola i-revenue eningi sebezafaka ama-forex abo emqamelweni befihla ama-forex.
Unkosikazi Monalisa Ntini, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi okwenziwa nguhulumende ukujezisa abantu abangelacala.
Ngokunanzelela kwami siyajeziswa nje, kodwa uhulumende uyakwazi ukuthi abenza lokhu ngobani la mabhanga akhona. Into okumele ayenze ukuthi aqale abajezise andubana wonke umuntu afele amagala abo. Eqinisweni thina amabhenki asiyi njalo asisoze siyi ungakalungi economy. Imali esiyitholayo ayidlule ebhenki, ngakho lathi siyesaba ukuya ebhadala i-tax ngemali esiyithole nzima.
Uhulumende wethule izinqumo zokufaka umthetho athi uzathuthukisa umnotho welizwe, ethi ukungathuthuki wawo kubangelwa izinto ezingalunganga ezenziwa ngabantu ukuthengisa lokuthenga idola lemelika ngemali ephezulu emkambo omnyama kulokusebenzisa umkambo owebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe. Kunje idola lemelika emkambo we-RBZ lithengwa ngamadola aphansi kulamakhulu amabili amadola eZimbabwe. Kuthi emkambo omnyama idola lemelika elilodwa lithengwa lokuthengiswa ngamadola angamakhulu aphezu kwamani aweZimbabwe i-$450. Inhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce iZNCC layo yethule umbiko isola iziqondiso zikahulumende njalo isola amanyathelo athathwa ngaphambilini adala ukusilela kwedola lemelika ekakhulu lapho kulethwa ibond note. Basola njalo uhulumende bethi amanyathelo athathwayo akakhi njalo akasebenzi okwesikhathi eside, asebenza khonapho khonapho, agoqela imali ezasebenza kuhlelo lokulungiswa kwemigwaqo olwe Emergency Road Rehabilitation Program, ukwakhiwa kwamadamu kanye lokubhadalela ukhetho lwama-by election lokubalwa kukaZulu ku-census. Ngimele Studio 7 woBulawayo, ngingobathabile Masuku.
Lokhu sikudaba lunye, inhlanganiso emela izisebenzi zamabhanga eyeZimbabwe Banks and Allied Workers Union kanye leziphathamandla zamabhanga zithi inyathelo likahulumende lokumisa amabhanga ukukweletisa uZulu imali lamankampani lizabangela ukuvalwa kwamankampani amaningi njalo lifake uZulu ebunzimeni obumangalisayo. Ntungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Iziphathamandla zamabhanga ezingathandanga ukubethwa ngamagama zitshele umsakazo weStudio 7 ukuthi ngokumisa inhlelo zamabhanga zokukweledisa, uMongameli Mnangagwa wenze iphutha elikhulu elizadiliza umnotho ngamandla lanxa nje esithi uyawuvuselela. UMnangagwa wethulela umthetho ngempelasonto ngoba esithi kulabantu lamankampani abathatha izikwelete ngenjongo yokuyathenga lokuthengisa idola lemelika emkambo wensitha, khona athi yikho okubulala umnotho. Kodwa iziphathamandla zamabhanga zithi leli nyathelo liza kuba lomthelela omubi hatshi kumabhanga kuphela aphila ngokukweledisa, kodwa lakumankampani aqiniswa yimali avame ukuyiboleka. Amazwi la agcizelelwe inhlanganiso emela izisebenzi zamabhanga izibhawu yona ethule umbiko namuhla isithi inyathelo leli liphazamisa loZulu Makhaza obephila ngokuthatha izikwelede emabhanga ukuze ahlawulele indleko ezifana lama-school fees, inhlelo zempilakahle lokunye okuchiyeneyo. Ngokunjalo izibhawu ithi uMnankagwa kumele esule lumthetho ngokuphangisa. Ingcwethi kwezenotho lazo zithi mubi umthelela walumthetho. Nansi enye yazo uMnumzana Regishoko.
Loba balimi bagijima besiyaboleka imali e-AFC, e-wheat production, le-summer preparation. konke lokhu kuyaba affected ngebhani leyo. Okunye futhi okunanzelayo besikunanzelelayo kubana ibhani leyo ayila timeline ukuthi ingokwesikhathi esinganani iyenzeni ifuna ukuachivani. Njalo sikunanzelele kubana futhi ibhani leyo ayisapotwa ngumthetho. Kuye i-proclamation kapresident awukabi lo mthetho owenza ukuthi ibhani ibe effective ngaphandle kokubona i-reserve bank ibhalela amabhenki ukuthi lilandele leso sinqumo. Kodwa basilandela njani kungela mthetho ngoba kula mthetho osapota ibhani naleyo.
Amazwi kaShoko agcizelelwe ngusomabhizimusi umnumzana Bheki Impilo Sithole.
Uhulumende utargeta nje general public, abantu abaphansi abazizamelayo phansi. Yena should target come up with solutions ezatargeta abantu benalabana abaphezulu khona ngale. Engawina khona ngale manje kukhaya kulobunzima ukuthi abantu abaphezulu khona ngale qine sebe ebabophile. Abantu abasethethwa ngokubotshwa veleka kuzabotshwa kuyabotshwa nje. Abantu abazamelayo nje abaphandle ama entrepreneurs abazenzela ama business aphansi ikanti abantu nalaba abenza i corruption ephezulu le ama figures aphezulu baba scotch free akula noma ngasokukhuluma ngokubotshwa ukuthi akuzabotshwa kuyabe kubotshwa bona abantu nalaba nje abaphansi engikhuluma ngabo nje ama entrepreneurs.
Ngaphandle kokwalisa amabhanga ukukweletisa, umnankagwa ukhweze umthelo osubhadalwa ngumuntu nxa ekhipha imali yemelika ebhanga. Uthe njalo abazabotshelwa amacala aphathelane lokudiliza umnotho baza kwetheswa izigwebo zokupika ejele. Kambe lawa manyathelo angaletha ububelo na kwezenotho? Nangu njalo uShoko.
Angiboni kulububelo obukhulu ngemizamo esifakiwe. Ngoba mina ngikhangela kwami kubana sizama ukuregulate i-confidence ngokwenza esikwenzayo okwenziwa nguhulumente. I-confidence ayiregulatwa, i-confidence iyabuildwa. Kwesisikhathi uyayiluza nale ncano layo, especially nxa usuyincrease ama-charges ngoba abantu asebeza bhenka imali ezindlini kumbe begcine ngaphansi kwemiqamela.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU umnumzana Japhet Moyo laye uthi uhulumende ulahlekile.
Angaba ngamanyathela afanana lomuntu ozama ke ukukhongozela amanzi athontayo endlini. Akijime le bhakede ke ezama ukuthi avale ke amanzi engachithekeli phansi. Kanti okuqakathekileyo ukuthi uphahla lonke nje lufanele ludilizwe luqalwe kutsha.
Kuke kwaba lombiko obikwa wethu lwelibhanga lebhenki ABC lisola amanyathelo kamnankagwa ekuseni namuhla. Kodwa leli bhanga liphangele thula umbiko lisithi liyazisekela lezi zinqumo. Ngimele iStudio 7 ngise Washington, yimi uNtungamile Nkomo.
Singekehlukani sihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. UZulu ukhuthaza uhulumende labakumsebenzi wokuthwala abantu ukubana badinge indlela zokuqeda udubo lokusilela kwezimota lamabhasi okuhambisa osolubhahile elizweni lonke jikelele. Abafundi abaqhuba izifundo zaphezulu elizweni bathi bajabuliswe kakhulu yikuphumelela komkhankaso wabo owe-shutdown Zimbabwe wokutshengisela ngokungayi esikolo lasemsebenzini oqhutshwe izolo. Ingcithi ezihlaziya ezomnotho zithi amanyathelo ayithelwe nguhulumende esithi ngawokulungisisa isimo somnotho welizwe aza kwenza isimo lesi sonakale ngamandla. Siligqibake lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah esithi asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lela kokuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.